Ababetshengisela laba bafika inkulungwane ezintathu bafonile belubhekise e-Union Buildings. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Godfrey Phiri, olilunga lenhlanganiso ye-Right to Know kwele South Africa, abuye njalo abe ngomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu. Uthi labo njengezalwane zeZimbabwe umkhuba wokufumbathisa le nkohlakalo ubathwalise nzima.
I-corruption ye-Home Affairs le inkulu kakhulu mfethu. Because abantu aba-applyele ama-refugee asylum documents ukuze baseve laphayana kufuna kukhitshwe esincane, bathi ngesincane ayisabizwa kuthiwa yi-Coca-Cola, bathi esincane kumbe make a plan. Asikhathele ngalezi zinto. So sicela nje ugovernment no-president ukuthi athathe inyathelo nge-corruption le igcwele lapha kulelizwe.
Izizalwane zakwele South Africa lazo ebeziyingxenye yalo mkhankaso zithi zithwele amagabha avuzayo. Zithi kuntshontshwa kwemali yomphakathi isebenzi zikarhulumente yikho kwenza behluleke ukuthola izindlu zokuhlala, ezempilakahle kanye lemisebenzi. Nkosazana Poshia Serote, olilunga lenhlanganiso elwela labo abaphila legciwane le-HIV eye Treatment Action Campaign, uthi bafuna urhulumente kamongameli Zuma abophe bonke abadala inkohlakalo lokuntshontsha imali yenhlelo zomphakathi.
Abantu phansi bayahlupheka, balambile, abantu baswela imithi, abantu bayafa ukufa okungavikeleka. Ireason ukuthi i-corruption i-affecta abantu abaphansi, abantu abahluphekile.
Iningi labe betshengisela laba kugoqela labeZimbabwe bebevungama besithi phansi ngokusela lokuhlawuliswa kwabantu imali yesifumbathiso.
Mabagandwe amasela, mabagandwe, mabatosi amasela, mabakoswe.
Abanye ke bebetshaya ingungu besithi baxotsha idemoni lokusela. Omunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu umnumzana Trevor Ngwane wenhlanganiso ye-United Front, uthi kabakhathazekanga ngenani elincane labantu abebetshengisela njengoba libangelwe ukuthi inhlanganiso yabaqatshi yalile ukuba isebenzi imvumo yokuba ingxenye yokutshengisela lokhu.
Inkinga evelile ukuthi abasebenzi abakwazanga ukuthi bateleke ngoba i-NEDLAC inqabile nesitifiketi. Kodwa sizobuya lo ngo-October 14 sizomasha futhi. Uzobona-ke kube khona izigidi ngo-October 14.
Kusenjalo urhulumente ulwemukele ugwalo lwezikhalazo zabe betshengisela, wathembisa ukuthi zizakhangelisiswa loba nje iningi belimhoza umphathintambo owemukele lolu gwalo. Iministry 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.